esikubona kuphuma emaphepheni. Laso ndaba enkulu kakhulu ngoba ama unions wonke lama associations wonke bavumelana kulivike edlulileyo ukuthi bathumezele amabizo. So into nje ekhona yikuthi khona uvunyelwene ukuthi uhambe amabizo angu-12. Wona amabizo kufanele ukuthi njengahlala yenza amabizo kufanele ukuthi abe 9. Yinto ekhona kuphela. Ayisikho ukuthi abantu bayalwisana, ama unions ayalwisana, hayi, ngoba lokho kuphume ephepheni, kuphume ama unions wonke aku Apex Council sevumelene. Amabizo ahamba ku Ministry of Labour. Nxa sikhangele bona ngani okuphuma emaphepheni sokubuya kuthiyane, abantu sebecina sebecabanga ukuthi hayi kule ndaba enkulu. Into eqhakathekileyo kuphela ukuthi kuze kuhambe amabizo angu-12. Kube nendaba yokuthi emnyakeni kuyake kuhambe 9. Kodwa khathesi ke abe Apex Council besecela ukuthi nxa bengathola amanye ama extra seats amathathu uhulumende kungasebenza. Kungayisikho ukuthi amalunga e-Apex Council ebedinga ukuthi kube lokuxabana kumbe kube lokulwisana.
Manje lokho esikuzwayo okokuthi lokhu khona lokhu ukungahambisi inani elifunakalayo yikho kubangela ukuthi kungabi lokuphumelela kundaba zeholo, kuliqiniso na?
Hayi, kamboni njalo mina. Into ekhona ke kuphela ukuthi yikuthi sithole impendulo eyokuthi abangu-9 bona i-appointment ukuthi ibe khona, ngoba uminister kumele ukuthi ayenze i-appointment yakhe kuphela. So nxa ngikhangele akukabi khona ukuxabana lapha. Uhulumende yena kazange atsho njalo ukuthi lokhu sokuphambanisa inkulumo, ngoba uhulumende kazange atsho njalo vele.